siza kwenza njani ukuthi isisekelo sombuso sinanzwe nguZulu kaZimbabwe jikelele, lalabo abakuhulumende lo mongameli welizwe labanye nje ukuthi bengabhilizi. Isahluko 30 sesisekelo sombuso sivumela umongameli welizwe kumbe esabusa lanxa esechiye umsebenzi ukuthi abambe kuchapa amalungelo oluntu. Yikho ke asizibuzeni ukuthi sifuna kuhlale kunje na esisekelweni sombuso wethu. Kodwa ke isikhundla lesi sivele siyavumela ukuthi umongameli aphambuke ngezinye isikhathi. Yebo, asiqakathekise ukuthi ukuphambuka lokhu kube kulutshwane. Masithi fahla ngodaba lwengatsha ezintathu zikahulumende esathi zona ziyelusana ukwenzela ukuthi umbuso ungaphathwa ngumuntu oyedwa. Nxa ubheke ingatsha zikahulumende lezi ezelusanayo, sinanzelisise umthetho esisekelweni sombuso ongakwanisa ukumisa umongameli welizwe phambi komthetho wephalamende. Esisekelweni sombuso esilaso khathesi, umthetho lo uludubo. Kuyahlupha ukumisa umongameli welizwe phambi komthetho wephalamende. Yikho sisithi isisekelo sombuso kasiqakathekise udaba lwamalungelo oluntu. Lokunanza nje isisekelo, lapha sitsho wonke umuntu jikelele, umongameli, uPrime Minister, lamalunga akhe ePhalamenti.